wa matolo uzima ukuqalisa ukuthi abantu bazidlephana bomdala ngezwa kuhle idaba la nelo mele licubungule sidinga indlela ukuthi ngakungenza kana ukuthi ozathatha ukuthi asebenze ngani njalo ngisekele ukuthi sombuso wethu so kayisiyo nto singadlephana ngayo into nje ukuthi sihlale phansi singalathi sesibone umkhuhlane ukuthi uminjani ngoba kuhambe shiwa yena angizwa njani ulile esibhedlela thina sesibhizi sithi hayi kahle afumi kuyadida lakho khonokho futhi kuyamnyantisa labantu ishizwe njalo asibobuntu.
Dr Sibanda, ungangena khonapho sibili abantu bayakhuluma ungazi ebulenjini be-social media bagcwele sibili akhuluma ngakho khonokho pho wena uthini ngakho?
Ubona ngami mina inhlala yenza lesa esesayijwayelayo eZimbabwe mhlawumbe namanye amazwe amalutshwani athize e-Afrika nakwezinye indaweni yase-Asia ukuthi kulabantu okuthiwa yibo abaziphethe abazibambileyo kwezombusazwe kumbe singathi kungapho kuthiwa ngeke baze babuzwa ukuthi kathi njengoba kunje lokho kwenza kuqondanga. Nginika umzekeliso mfowethu, uyabona ukuthi mina nginje ngingagula emsebenzini ngibe lamalanga angu-12 angu-20 ngingabuya emsebenzini loba ngigula okungakanani, abantu bemsebenzini bayabuza bathi hayi akasikhulumisane ngokuthi mhlawumbe sesingehlisa umholo wakho okwesikhathi lesigula kumbe usuthiye umsebenzi bese kucubungulwa usihlezi ngale ndlela. Kodwa ku-politics zase-Afrika umuntu nxa esegula sokuyindlela yokuthi singabuzi lokuthi kathi umsebenzi lo owenzayo ubone ngani uzawuqhuba okungakanani. Ngibone ngani okungaba yinto enhle kakhulu yikuthi njengoba umsebenzi kamnumzana kapresident uTsvangirai uqakatheke kangaka ebantwini baseZimbabwe, ngabe bekuyikuthi kawuqakathekiswa yena ukwedlula abantu, ngabe kuyikuthi la esethi hayi bakwethu. Ngibone ngani mina okwenzisuku ezithize udokotela wami uthi asize ngitholakale zamani ukuthi lithole ubukhokheli kumbe ngilincedise njengoba ngisakwanisa ukuvuka ngihambahamba, ngingabuya ngiphile njalo lami ngizabuya ngijoyine ngingenele estruggling lesisilwe sonke sindawonye. Khonokho ngibone ngani kufanele sikufundisise kakhulu, ayisibo bantu abaqakathekileyo kwezombusazwe, yinhlanganiso.
Ye, ngasisibona ke Makhumalo, siyabona ke abantu abakhulumayo bathi kungangcono kungene umnumzana uNelson Jamisa, kungangcono kungene u-Elias Mutsuri, kungangcono uNkosazana Dokozani Khuphe, amabizo lana lalo ke buyabuya. Uhamba njani Makhumalo, usitshele sibili?
Ngiphendule kuba uSibanda. Ingani uyatsho lokuthi ukuthi nxa usemsebenzini ungakhuluma amalanga ayi-20 baza kubiza bakhe bakubuza ukuthi sehlise umholo yini. Ubaba uTsvangirai wabhala elokuthi kuyezwa kuhle usake ayelungiswa ngodokotela uthiye abalandeli bakhe abanabo akhuphe ukuthi nguye ozabe ekhangela into ze-administration zebandla. Ubaba ukuthi ngu-acting president uthi ubaba uMessi Jamisa ekhangela into ze-alliance usesilahleke ngaphi khonapho. Wakhuluma njalo ubaba uTsvangirai egwaleni lakhe ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi lomsebenzi akade uyenza ezantu lakaseZimbabwe awunike ontanga ngoba yibo abazabusa kusasa. Kambe kukhona umuntu ongakhuluma cace okungedlula khonapho. Osokusele lapha yikuthi njengabantwana baseZimbabwe thina sifuna ukuthi siyekhokhelwa ngubani ukuthi siyekhipha izalo. Njalo isikhathi sokuthi simanyane njengabantwana baseZimbabwe sesijikile. Sesadabulana sadabulana sadabulana kwaba labozumu labozanu ndonga kwaba labohoshimeni kwaba labobithi esiphume lakho akulalito yizero. Kambe kungenzakala ukuthi bonke lamabandla aphikisayo la nxa beqinisile ukuthi bamele uZulu waseZimbabwe ukuthi amkhiphe ebuzini, sekusehlulayo ukuthi sibambane sibe nyandanye siyekhipha izane. Sithi sesikhiphe izane salungisa lo mkonomo welizwe sidabulane sibuyele lapho esavela khona. UZulu abesethola ithuba lokuthi azikhethele abakhokheli abazababusa eZimbabwe ngendlela bona abayibona ngayo ezabisa izithelo.
Ye, uyakhuluma khonapho sibili uMakhumalo, kodwa azange aphendule lokho ukuthi pho ke lawo mabizo alokho aphumaphuma. Ye Makhumalo, ungathini ngawo?
Avela kuZulu. Kila ibandla elilandela izifiso zikaZulu
bonke bobathathu bona bafakwayo bangangena basithathe isikhundla sikaTsvangirai kungabikho udubo olukhulu kodwa uqaqathekileyo engibone ngani uMP akakukhangelisisi njalo uzama ukuthi agidele eceleni kwakho njengalokho okwenziwe izana ukuthi umgabo welokho gidi indaba yokuthi yena anga isikhundla sakhe singathathwa ngubani amasotsha azicina emchayile yikho lokho ukuthi kule ndaba ezithize ezisisekelo sombuso weMDC eziphumayo khonapho ezihluphayo ukuthi lowo angathatha ibandla lingaqhamuka phakathi lowo angathatha kungabe kutshengiselani okufana lokunje okufana nokuthi uMP uChamisa abantu bathi hayi wapho into akazange ayelekthwe kufanele lo mjuri abanye bathi hayi uvice president uVP lobo ayelekthwa akasomuntu oqine kangako.